kana vakasarudzwa vavhans nemakore makumi mana. Kuisika
disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakho sehlwa mthakazi omuhle lamhlanje ngomvulo mhlaka 28 kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu balelungelo lokufisela bangabe bekufisela. Kodwa lapho unqabe ufisela konoka ufiselayo. Wena ofiselayo la ulalo ilungelo futhi lokuthi uvume kumbe wale.
Aba kubandla lezano PF bathi kuqondile okwenziwa ngamanye amalunga alelibandla afisa ukuba uMongameli Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028.
Ama politiziyeni kakhulu alaqiniso kwesinye isikhathi umuntu engahlala endaweni isikhathi eside uyabe sebona ukuthi khona ukuthi ngiphume kuzoba nzima.
Abaphikisayo bona bathi uMnangagwa ukhanya efisa ukuqhelisa umbuso wakhe lanxa nje ekulandula lokhu. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bakhuthazwa ukuba beqaphele ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abe bandla lezano PF bathi kuqondile okwenziwa ngamanye amalunga alelibandla athi afuna uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalele parliamente ekubandla lezano PF uthi isinqumo esithethwe libandla lakhe emhlanganweni we-annual National People's Conference oqhutshelwe koBulawayo ngomgqibelo siveza ukuba abantu bakhululekile ukukhuluma abakufunayo ngenkokheli zabo. Esethula isinqumo esiphathelane lalolu daba ophethe uhlangothi lwezemithetho kuZanu PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele ababesemhlanganweni lo ukuba uMnangagwa yena usefisa ukuyaphumula emzini wakhe. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba osesikhundleni sikamongameli kumele ahlale embusweni okweminyaka engamachumi amabili kuphela engakhethwa kabili kukhetho. Kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe obese sikhundleni kavunyelwa ukuba ngumongameli uma esehlale embusweni okweminyaka elithumi. Uchuma utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kulungile okwethulwe nguChinamasa lamanye amalunga ebandla elibusayo.
Njengoba kuchazisiwe labana, abantu balelungelo lokufisela bangabe bekufisela. Kodwa lapho unqabe ufisela konoka ufiselayo, wena ofiselayo la ulalo ilungelo futhi lokuthi uvume kumbe wale njengakonoku okwenzakalayo kathesi. So akulanto engabe iphamanisekile konapho ekuthini abantu babo indayisizayo ngokukhangela imisebenzi yakho, siyakufisela ukuthi ngabe uhlala ukhona. Kodwa wena la uthi hayi mina lami njengoba ngifisa kunjalo, kodwa mina lami inyama yami ishinjane isidiniwe sengifuna ukuphumula. Ngako hayi ngiyabonga ngalokho enivisela khona, kodwa hayi respectfully ngizathi ngithi decline. So konke khona kubana izinto ezikhona ezitholakalayo ezingamelanga zidale any sort of conflict, but okutshengisela i-democracy ekhona within iparliament. Abantu balelungelo lokufisela abakufiselayo, lo muntu ofiselwayo layo ulalo ilungelo lokuvuma kumbe ukwala lokhu akufiselwa khona ngabantu.
Yes, yabona ngazani uzenza umuntu ongani kafuni yena enxe evele efisa ukuthi abuyele esikhundleni njengalokhu kwenziwa nguKagame khona ngale eRwanda. Ayisikho khonokho yini kolete?
Mina ngijala ukuthi khona let's cross the river and the bridge says figure corner. And as why we have to cover the colloquy. Ngoba nangu phela uzikhulumela ngomlomo wakhe esemse sikungabaza kuyini ke konapha ngaphandle kokuthi kona sithi kona hayi sesizwile ayikho yena akufisayo vis-a-vis okufiswa ngabantu asihambeni ke sibone kanti angithi amalanga akhona azafika umnyaka lowo ka-2028 lona lo okhulunywa ngawo uzafika phela kodwa okwakathesi elikantulo esilibambileyo yilona lelo elokuthi kona hhayi yena usefisa ubana nxa kufika lesana sikhathi aphumule ngoba usesebenzile kwakwana.
Umnumzana Joseph Chuma umela iphelandaba tshabalala edale lephalamende ekubandla lezanu PF ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Sixoxe njalo lo Mnumzana Solani Moyo okubandla leCCC.
Ukukhulunywayo ngasinanzelela the most isizwe kuthiwa abamsupportayo ngobuningi bathi umele eqhubeke yena uyala uthi yena ungumuntu ohlonipha i-constitution asoze eqhubeke ngasikunanzelela ama-politician kakhulu alaqiniso kwesinye isikhathi umuntu engahlala endaweni isikhathi eside uyabe sebona ukuthi khona ukuthi ngiphume kuzoba nzima but mina ngibona just ukuthi i-statement political statement engathi inkulumo nje kuphela ngoba ngawunanzelela silovalo njalo siyesaba yes angeke sithembe njengoba nesitsho uthi yena asoze eqhubeke ku-2030 but uvalo esilalo ukuthi umuntu uyakhuluma ethi hayi mina ngangiqhubeki kodwa ekwazi ukuthi kulabantu abayibo abakhuluma abazayiphutha futhi eparlamento lo kube le motion abayiphuthayo ngoba bekwazi ukuthi baningi bazoyipasisa ngayisipasiso bese sithi hayi abantu yibo abamfunayo kanti ngeqiniso nangicabanga u-Obama kwesinye isikhathi uthi abantu bayangifuna kodwa i-constitution iclear yokuthi mina 2 terms sengikwanile.
Baba Moyo, ngazi ukhangele khonapho wena ubona zani kuyaphetha ngani khonokho?
Engakutsho mina yikuthi kumele yena eqiniseke kakhulu ukuthi noma bangathini engawusayini lowo mthetho ukuthi eqhubeke. Ngaye ngayenza njalo le themba ukuthi ngahlonitshwa ngamanye amazwe ephinde ehlonitshwe ngamaZimbabweni lokuyila konke okwakwenzayo. Abantu abakhala ngakuthutha izindlela bangambona njengomuntu oleqiniso but kangithembi mina ngokwazi kwami ngendlela osebenza ngayo kangithembi ngibona ngani siyavalwa nje kuphela.
Umnumzana Solani Moyo lilunga lebandla leCCC ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
The Voice of America.
Ele Zimbabwe lithi izizalwane zalo ezihlala kwele Botswana kumele ziqaphele ngesikhathi kuqhutsha ukhetho kulelo lizwe lapho amalunga amabandla aphikisayo athi ibandla lezanu PF lizama ukungenela kukhetho lolu ukuze liphathise ibandla elibusayo liqilibezele. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umbiko lo wethulwe ngomele eZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkonweshuro othi kule mbiko eveza ukuba bamabandla aphikisayo achothoza ibandla lezanu PF esilingenela kukhetho luzaqhutshwa ngolwesithathu. Abamabandla aphikisayo bathi kumele amazwe omhlaba ahlolisise amalungiselelo okhetho lolu. Lokhu kuza ngemva kokuba amapholisa avikela abasekeli bamabandla aphikisayo ukuthi ayitshengisela eofisini yomeli weZimbabwe ngempela viki. Amabandla aphikisayo aqina ngokuthi eZimbabwe lizama ukuncedisa ibandla libusayo eleBotswana Democratic Party, iBDP, ukuthi iqilibezele kukhetho oluzayo. Unkosazana Mpho Pheko isikhulumise ibandla eliphikisayo leBotswana Congress Party uthi izehlakalo ngaphambi kokhetho zisho ukuthi kumele amanye amazwe afake ilihlo lokhozi kukhetho lweBotswana.
We want the entire world to put a watchful eye.
Sifuna umhlaba wonke jikelele ukuthi ufake ilihlo kwele Botswana. Siyaziwa njengelizwe elihlonipha umbuso wabantu ngabantu kodwa okuyenzakale emalangeni kusichiya sile mibuzo eminingi.
Umnumzana Phenyo Butale omele ibandla leUmbrella for Democratic Change njalo nguye obale umlayezo okade ubhekiswe kuhulumende weZimbabwe uthi balesiqiniseko sokuthi kukhona ukutshaya amanzi phakathi kwebandla leZANU-PF lele-BDP.
Sithengisele ngoba sile mbiko eqinileyo yokuthi eleZimbabwe lizama ukuncedisa abangane babo ngapha ukuthi baqile kukhetho.
Abakubandla leZANU-PF lele-BDP bayakulandula lokhu besithi abamabandla aphikisayo bazama ukuvala amehlo abantu abazavota ukuthi ucatshwangwe ukuba kulobuqili kukhetho lolu. Isikhulumi seZANU-PF uFarai Maparera uthi eleZANU-PF alingeneli kukhetho kwamanye amazwe.
Njengebandla leZANU-PF asila bhizimusi lokungenela kundaba zamanye amazwe.
Kusenjalo amapholisa atshele intatheli zindaba ukuthi amabandla aphikisayo abengatholanga imvume yokutshengisela njengalokho okulawulwa ngumthetho wakuleli lizwe. Butale yena uthi okwenziwa ngamapholisa ukubavimba ukuthi bayetshengisela akukho emthethweni.
We were met by brute force.
Basihlangabeze ngokusihlukumeza besithathela ilungelo lethu lokutshengisela. Thina sikwazi ukuthi uma udinga imvume yokutshengisela, uyidinga ukuthi uthole ukuvikelwa ngamapholisa hatshi ukuhlukunyezwa.
Ele Botswana lilungiselela ukhetho ngesikhathi isimo somnotho singamanga kahle njalo kulokudungeka kwemizwa lokufuthelana. Umongameli Mokgweetsi Masisi ukhankasela ithemu lesibili njalo elingelokugcina esembusweni. Uzabhekana labanye abathathu abakumabandla aphikisayo laba baguqela umnumzana Dumela Ngisalishando we-BCP, umnumzana Duma Boko omele ibandla le-UDC kanye lo mnumzana Miphatho Riatile yena ophuma kubandla elisekelwa ngowaye umongameli umnumzana Ian Khama. Ucubungula ezombusazwe kwelo Botswana umnumzana Zibani Mountain isikhwicamfundo ekolitshini le-University of Botswana uthi lo nyaka kulakho ukuthi kungabi lebandla elithola amavoti ayeneleyo ukuthi libuse lodwa.
Kungenzeka njalo kuza kutsho ukuthi amabandla atshiyeneyo ahlangane akhulumisane ukuthi aza kusa njani.
Inhloli ezivela kunhlanganiso ezijeneyo eziguqele e-African Union, Southern African Development Community kanye le-Commonwealth sezifikile ukuzabona ukuthi liqhutshwa njani lolu khetho. Ukuvota okuqala ngaphambili kokhetho kusenzelwa ukubavotisa kukhetho kanye labahlala ngaphandle kwelizwe luqhutshwa kumaviki asanda kwedlula kube lokukhonana ngokusilela kwamaphepha okuvotisa. Kodwa inhlanganiso eqhuba ukhetho ye-Independent Electoral Commission ithi konke sekulungele ukuthi kuvotwe ngolwesithathu. LeZimbabwe selichothozwe ngabaphikisa kule South Africa, Mozambique lamanye amazwe athi langenela ukhetho lisekela ibandla elibusayo. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kusukisela namhla kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Indebele Facebook, VOA Indebele Instagram, VOA Indebele X neVOA Indebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini beintanethi kukheli ethi www.voaindebele.com.
Onqintisa kukhetho lukamongameli weMelika oluzaqhutshwa ngolwesibili ngeviki ezayo emele ibandla leDemocratic Party unkosikazi Kamala Harris ukhankasa embuthanweni yama-rallies eMichigan lamuhla encediswa ngumsekeli wakhe umnumzana Tim Walz. Njalo umbiko wakhe ubikwa uzakuba uqondiswe kwabasebenza emafekitali kuleyo ndawo. Izolo ukhankase eFiladelphia njalo ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe omqoka kusasa eWashington DC. Ngakwelinye icele omunye wakhe oncintisa emele ibandla leRepublican Party umnumzana Donald Trump ubikwa ezaphatheka emhlanganweni eGeorgia kulandela umbuthano wakhe eNew York izolo lapho abanye abakhonone khona ngokuthi abalandeli bakhe bebekhuluma amazwi ehlukanisa abantu ngemihlobo. Umsekeli kaTrump umnumzana J.D. Vance yena ubikwa ekhankasa eWisconsin lamuhla. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Spanda ongumqondisi njalo wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Nxa uHarris eqhuba udaba lwe-abortion, i-abortion ibonakala from a conservative perspective, ikakhulu ebantwini abanengi abalandela ukholo lwesiKristu, lokholo lwesi-Islam abalutshwana abakhona ngale. Bese kusithi umnumzana uDonald Trump, inyathelo lakhe eli khanya liqhubekisela phambili laba bantu abangafuniyo ukuthi kube lenguquko, ukuba radical ukukhethana ngemhlobo, uqakathekisa umhlobo omhlophe, laye kuzamphambanisa ekakhulu emavotini asuka ebantu ema-states alabantu abamnyama labanye abaguqela ama-Indian abanengi, ikakhulu labo abachaphileyo bevela kwamanye amazwe okuthiwa ngama-immigrants asebelelungelo lokuthi bavote eMelika. Mphinde ngithi yena uHarris ule disadvantage ethile eyokuthi ngokwazi kwami ngike ngahlala isikhathi esincane eMelika, abantu be-America abaningi basase le-conservative mentality enza kube nzima futhi lokuthi nje bamukele ukuthi umuntu ongumama angabakhokhela emilaphana eyedwa, okuyikho okwenza umama uHillary Clinton wanganqobi kukhetho konke ukhetho lolana ake aphatheka khona. So sizabona-ke ukuthi uHarris uzanelisa yini.
Singabona kuwela ngaphindu kulo xakuxaku, sibona ukuthi sokusele iviki kuphela ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe ngolwesibili, kumbe kuningi osokungenzakala ukuthi kutshintshe impumelo kuphenyo lwama-polls.
Mbilini ngibona nje iqhude manikiniki izindala zombili ngutshiki lobhanxa. Ngokubona kwami sizagcina sisenza lokhuyana okwake kwenziwa kuliyana minyaka kusokugcina sokudonselwa namakhoti phakathi kwabo-Al Gore labo-George Bush, kugcina sokusithi amadala omthethandaba azagcina sixazulula le ndaba, ngoba kasikaboni ukuthi inani abami lo mnumzana uTrump bangaki. Futhi uTrump esenze njalo uleyinye i-angle engathi i-angle yakhe abuya ngayo athi yena uzenelisa ukumisa impi e-Ukraine le ayenze kube lokuthula e-Israel, okuyizinto ezifunwa ngabantu abamakhaza abaseMelika. Lanxa yena enjalo esithi yena uqhuba lokho kuthiwa i-America First Policy, asikaboniki ukuthi kuzahamba njani. Kanjalo uKamala Harris ulakho ukuthola usekelo lwabantu abangomama, ulakho ukuthola usekelo lwabantu abalaba abathiwa ngabemibala abagoya abanjengaye, abagoqela abantu abansundu, abagoqela ama-Indian labanye nje imihlobohlobo. So-ke kodwa-ke asikwazi manje ukuthi ngobani ole iqhude elikhulu phakathi kwabo. So yikho kuthiwa abangene esitikini kude manikiniki. Ngemvukela izayo sizabe silandela sibone ukuthi ngobani ozanqoba. Sifisela ukuthi kungabi lodlakela-ke, kungabi khona ukuqilibezwana nalobungilimbane, ukuze nxa sebesikhuza lathi sikwazi ukulalela.
Umnumzana Angliston Spanda ucubungula ezombusazwe, njalo ungumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies. Ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uhlangothi olubona ngezomvikela kunhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations Security Council namuhla ikhangelelwe ukuba izahlolisisa ukuhlaselwa kwele-Iran ngele-Israel. Amalwecatsha eBoko Haram ahlasele ibutho lakwele-Chad izolo ebusuku abulala abantu abangamashumi amane 40. Lokhu kubikwe ngezindaba abe-Reuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika. Impilo kamnumzana J.D. Vance, umsekeli walo oncintisa kukhetho lukamongameli weMelika emele ibandla lama-Republicans, iludaba oluvamileyo olomuntu ophumeleleyo othakazelelwa isigaba sakhe. UVance wakhulela eAppalachia, wafunda esikolo sohlonze lwaphezulu iIvy League, futhi uselakho ukuba ngumsekeli kamongameli wakuqala embalini yaseMelika oleminyaka yokuzalwa ephansi. Siqale ngembali yakhe kudaba esilulotshelwe intatheli zindaba ye-VOA News uCaroline Presutti. Ayisikho lapha azalelwa khona, kodwa eJackson, Kentucky, kulapho uJ.D. Vance athi sokulikhaya lakhe.
Now when I proposed to my wife, I said, honey, I come with $120,000 worth of law school debt.
Ngathi ngicela umtshato kumkami, ngathi sithandwa ngiza lesikweleti esenkulwane zamadola ezilikhulu elilamashumi amabili, $120,000 engasithola ngisenza izifundo zemthetho esikolo kanye le ndawo yamathuna duzani lentaba empumalanga yeKentucky.
Emathuneni la, omkhulu wamapholisa esigabeni seBrahit eKentucky, uSheriff John Hollard uchasise wathi,
Grandmother Bonnie.
Ngugogo Bonnie Blanton Vance.
Ugogo ka Vance wayesaziwa ngokuthi ngumamawo.
He always came down here with Mamaw and she would bring him to the mamaw.
UVance wayehlala esiza lapha logogo wakhe, wayebuya laye ezomtshengisa ukuthi impilo enjani ezintabeni kusobala ukuthi wayekuthakazelela.
Wazalelwa lapha eMiddletown esabelweni seOhio. Wakhuliswa ngugogo wakhe owayethukana kakhulu, owayegcina imibhobho engamatshumi phose amabili 19 eyayihlala ikhokhiwe, esebenzisa isibongo sikababa owayethethe unina ongamzaliyo esithi J.D. Hamel. Wanqoba kukhetho ancintisa kulo okwakuqala olokuba ngumsekeli kamongameli weklasi yesikolo sakhe eMiddletown High School. Waba libutho wasesiya ekolishini le-Ohio State University, lapho aphothula khona engomunye wabafundi abahamba phambili. Esuka lapho, uVance waya ekolishini le-Yale, lapho azwana nakhona lomunye umfundi owayeqhuba ezemithetho, u-Usha Chilukuri, owacina esengunkosikazi wakhe. Owaye ngumngane wababili laba befunda bonke, uJames Ames ubazi kahle.
I think she was able to channel some of that to JD, really kind of help him.
Ngicabanga ukuthi nguye owenza uVance waphuma lesinqumo sokuthi enzeni kahle kahle kuzacande kusasa lakhe esikolo sezemthetho.
UVance wazakale elizweni lonke ngo-2016 ngemva kokwethula ifilimu elesihloko esithi Hillbilly Elegy, eyayigxile ogwalweni ayelulobile olwaba lodumo olwalukhuluma ngezimuli zaseMelika ezenza imisebenzi eleholo eliphansi. Owayelingisa ugogo kaJ.D. Vance kufilimu le nguGlenn Close.
But you got to decide.
Kodwa kumele ukhethe ukuthi ufuna ukuba ngumuntu kumbe cha.
Ngosekelo ayeluphiwe ngwake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump, uJ.D. Vance, umfana weOhio othanda iKentucky, wakhethwa ukuba ngusenetha weOhio. Dukuduku ngemva kweminyaka emibili, uJ.D. Vance usekukhetho lomsekeli kamongameli weMelika. UTrump wakhetha uVance kodwa akumqalelanga kuhle ngoba wayeke wachothoza uTrump esithi ungumuntu omubi kakhulu futhi wafunga ukuthi akasoze afa amsekela. Kodwa njengoba uTrump esemkhethile, injongo yabo isinye. Wathi ebuzwa ukuthi uTrump wanqotshwa yini kukhetho luka-2020, waphendula esithi,
no, I think there are serious problems in 2020. So
cha, ngicabanga ukuthi kwaba la maphutha amaningi ngo-2020. Ukuthi uTrump wanqotshwa yini kulolo khetho ayisiwo mazwi engangawasebenzisa lawo.
UVance ulembono eqinileyo ngeChina le-East Asia, njalo usola uhlelo lokuphathisa ele-Ukraine ngezikhali zempi. Nango ephendula umbuzo ngempi yase-Israel le-Hamas.
Kamala Harris, on the one hand, says that she really cares about civilian casualties.
Kamala Harris, ukuyabakhathalela abantu makhaza abafela kulimpi. Kodwa uyala ukunika iIsrael izikhali ezaphephisa abantu abaningi.
Idolobho lika Vance, ele Middletown, lisekela uTrump kabanzi. USteve Dillman waqhatsha uVance esasele minyaka yokuzalwa elithumi lasithupha 16.
I'm very proud of what he's accomplished, and to be a part of that, it makes me really feel good inside.
Ngiyaqhenya kakhulu ngalokho akufezileyo, futhi ukuba ingxenye yalokho kungenza ngizizwe ngijabulile ngaphakathi. Le ndoda evela kuMcKinley Street, futhi manje ilakho ba umsekeli kamongameli weMelika.
Engakhethwa uVance oleminyaka engamachumi amane 40 years. Uza kuba ngowesithathu omncane ngokuzalwa embalini yaseMelika ukuba ngumsekeli kamongameli. Udaba lolo silulotshelwe intatheli zindaba ye-VOA News uCaroline Presutti.
The Voice of America.
Kwezempilakahle lamhlanje sixoxa ngomkhuhlane wemithambo yomthambiso kumbe urinary tract infection, kubika uAnastasia Ndlovu.
Odokotela bathi umkhuhlane lo uhlasela imithambo ethwala umthambiso njalo uvame kwabesifazane labantwana. Bathi ukungahlanzeki kubangela umkhuhlane lo othwalwa ligciwane le-ikholi. Udokotela oyingcitshi kuzitho zabesifazane labesilisa, udokotela Derek Matsika, uthi kulezibonakaliso eziningi ezomkhuhlane wemithambo yomthambiso. Uthi kuyonakala ungaphuzelwa ukwelatshwa umkhuhlane lo. Uthi abantu abaningi abawehlukanisi umkhuhlane lo lowemacansini. Unkosikazi Nokuthula Nyoni ohlala kobulawayo uthi ngesikhathi umqala wacabangela ukuthi uselengulamakhwa.
Ngangisizwa kuchisa ngaphansi ngisiya esambuzini kokuphela. Lo mthambiso wami ngangiwuzwa ungichisa, kodwa ngathola usizo ekilinika lapho abangichazela khona ukuba ma ngisiya esambuzini ngingahlala ngingazesuleli ngisiya phambili esithweni sami, kodwa ngisiya esisileni lakho ngigeze ngihlambuluke.
Abazali labo bayakhathazeka bengabona abantwana sebelomkhuhlane wemithambo yomthambiso. Unkosazana Sibonye Inkosi Dlomo uthi ingane yakhe yahlaselwa urinary tract infection.
Sike sazidla amaphaphu indodakazi yami isisehluleka ukuchema, ibisichitha umthambiso onukayo. Ekuqaleni wayesichitha umthambiso olegazi, kodwa saphuza ukunanzelela, kodwa eklinika bamupha amaphilisi njalo bese simjaha ngamanzi ukuze ageze ingaphakathi yakhe.
Umkhuhlane wemithambo ethwala umthambiso ngumkhuhlane ovamileyo emhlabeni jikelele, njalo abenhlanganiso yezempilakahle eye-World Health Organization bathi ukuzinga lesibili lemikhuhlane ehluphileyo njalo emhlabeni jikelele uhlasela abantu abalikhulu lengxenye yesigidi ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlelo Live Talk lamhlanje sixoxa ngokhetho lweMelika oluzaqhutshwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abebandla lezanu PF bathi kuqondile okwenziwa ngamanye amalunga aleli bandla afisa umongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe kungafika umnyaka ka-2028. Kodwa abaphikisayo bathi uMnangagwa ukhanya ngempela efisa ukuqhelisa umbuso wakhe lanxa ekulandula lokhu. Kwanele Mthwakazi lingakhohlwa ukuthi lalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Asibeni sonke kuhlelo lunye kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.